ukuchawa esibhedlela sempilo kuyasidanisa kakhulu njengezakhamizi zakoBulawayo ngoba njengoba usithi ukuthi asikho okokuqala songokwesithathu iviki yona lingakapheli nje bese kuthe kabili ukuveza sobala ukuthi kukhona ongahambi kuhle khonaphana esibhedlela ikakhulu ngasikhangela ama-connections esingathi ngawegethi ngoba kukhanya yiwo abangela ukuthi isibhedlela ngibiza indlu zabodokotela kube yizo ezigcina zibambe umlilo. So khonokhana-ke siyakukhuthaza ukuthi abakhangele ngezesafety khonaphana esibhedlela kumbe singathi i-public works ekhangele ngokuthi izindlu lezana azilangozi bakunanzelele ukuthi bayazihlola sikhathi sonke ngoba asiyonto eqalisayo njalo asiyonto esingathi izagcina ukuthi kuzaqhubeka kusenza njalo. So njengabahlali bakoBulawayo kuyasidanisa kakhulu khonokho, sikhuthaza ukuthi abakhangele ngezindlu lokuhlala kuhle kwamadokotela khonaphana esibhedlela sempilo bakunanzele ukuthi every time bayahlolisisa ukuthi kambe zingabe lezo zindlu zilungele yini ukuthi zihlale abantu ngoba yingozi esingathi ibangelwa yi-negligence kumbe kunganakekelwa kwezindlu zona ziyana ezihlala abahlali bempilo.
Siyabona njalo ukubana bakhona abantu asebeqalisile ukubuthelela uncedo olungaphiwa odokotela. Njengezakhamuzi kukhona yini eselikuzwile ngalokho?
Ye, zikhona inhlanganiso ezigoqela o-site, ezigoqela o-Women in Leadership Development Trust, lezinye esezithe zaxwayisa umkhankaso wokuthi ziqoqe izinto ezinganceda odokotela abathe behlelwa ingozi yokutshelwa izinto zabo besezindlini zabo khona ngale MP. Ngakho-ke kuyakhuthaza ukuthi zonke izakhamizi zakoBulawayo lezinye ezingabe zingaphandle kwelizwe kumbe ngaphandle kwedolobha lakoBulawayo ziphathise ngoba ikhona imininingwane yakhona futhi bangathi bangathola bakho abakuthola baphostele khona. Ngengabona futhi le mininingwana ekade ivela kuyimpilo Central Hospital ngokwayo eveza ukuthi abantu bangaphostela ngaphi bekulama-phone number khonaphana lama-email addresses lama-account numbers. So khonokho-ke sikhuthaza izakhamizi zakoBulawayo ukuthi zisukumele phezulu zincedise amadokotela ngokuphosela impilo ngokuphosela kwelezi nhlanganiso zakoBulawayo sengithe ngaziqamba lezinye ukuthi sincedise odokotela bakithi ngoba yikho lapho esisila khona. So siyizakhamizi zakoBulawayo siyakhuthaza ukuthi uzulu wakoBulawayo abambane ancedise odokotela ancedise isibhedlela kulandela isehlakalo lesi esithe sehlela odokotela abahlala phakathi MP. Siyakhuthaza sibili ukuthi abantu basukumele phezulu abantu belule izandla ngoba labo bebengakukhangelelanga ukuthi kungenzakala. Sizwile ukuthi phose balahlekelwe impahla engafika $500,000. So impahla eminingi kakhulu leyo yenza ukuthi abantu basale bengelalutho. Ngokunjalo-ke sikhuthaza ukuthi uzulu wonke oseOBulawayo, uzulu wonke oseZimbabwe, lozulu ongaphandle kwelizwe ancediswe ukuze odokotela baphathiseke baqhubeke ngomsebenzi wabo.